ngitshela ukuthi ngithanda ngisenzele yize kuwe ngifuna ukutshela 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 ukuthi ngithanda ngifuna ukuthandala kalu Isendele yize kuwe ngifuna ukutshela ukuthi ngithanda.